Lokhu kuvezwe ngabakumanyano we-National Electoral Reforms Agenda NERA lowe Coalition of Democrats Code emhlanganweni wokulungiselela umkhosi wokufola okhangele ukwenziwa mhla ka-26 Ncwabakazi owenzelwe eRockwood Christian Center eseHatfield. Lokhu kutshengisela ngokwakuqala embalini yelizwe ukuqhutshwa ngabamabandla aphikisayo emanyene nganjongo yinye. Ayakhalaza phezu kwesimo semithetho elawula ezokhetho njalo efuna inhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC isebenze izimele. Omunye walezi nkokheli umnumzana Rodney Takaruza weTransform Zimbabwe uthi bakubone kumgqoka ukuba bamanyane.
Kuzaba lokukhulumisana, but kuzaba lokukhulumisana sibili after idemo isiphelile ukuthi kube le coalition.
Ethi khona bezohlala phansi bexoxisana phezu kokubunjwa kwalo manyano ngemva kokutshengisela okukhangelelwe ukwenziwa ngolwesihlanu.
I-Electoral Act lay izeki kayila ndaba layo. Kukhona sibili okukhanyayo lapha e-ZEC chairmanship. U-Chief Justice Rita Makarao laye ngu-chairperson we-ZEC njalo lapha ebenchini laba majaji ukhona nguye ubhosi wangkhona njalo indaba leyi ayifunakali ukuthi ibonakale isenzakala lapha.
Abamabandla la bathi bazoqhubeka ngokufola lanxa belokhu bengakayitholi impendulo yamapholisa. Bemelele ukuthi amapholisa engabavimba bazahle balukhweze udaba lwabo edalela phezulu ele High Court. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.